ugcini sihlalo wekhomishini le umnumzana Selo Masole Nare uthi sebehlele indlela yokulungisisa indaba zokungezwani ethi njalo okumqoka kulolu gwalo ludaba lokhetho kanye nolwegugurawundi okuyizo ezizaqala ukukhangelwa lonyaka.
Sesifike esibangeni sokuthi sikhangeleke entweni ezinjengokuthi sizayihlahla njani indlela yokuyenza umsebenzi wethu. Yilo ithuba elenze sabuya lapho namhlanje sihlahla indlela yokuthi senzeni ukusukela namhlanje kuze kuphele iminyaka emva. Ungakhangela iphepha lethu esilayo ama-priorities phezulu siqalisa ngama-elections kubuye kugugurawundi.
Wengeze ethi ikhomishini izasebenzelana lamanye amakhomishini afana leZimbabwe Human Rights Commission kanye leZimbabwe Electoral Commission kusiya ngokuthi udaba abalukhangelayo lweyama kwezokhetho kumbe ukwephulwa kwamalungelo oluntu. Omunye walabo akade besemhlanganweni umnumzana Strike Mkandla uncome lolu hlelo kodwa usola isikhathi sokuqhutshwa kwalo ethi sifishane kakhulu okungabangela ukuphathwa komsebenzi ongajulwanga.
Into evele ihlale inhluphile ngekhomishini le yikuthi izaba khona kweminyaka engu-10 eminye yakhona isidliwe already. Lesi sikhathi esiseleyo izakhuluma yonke into kusukela ukufika kwama yikuvala izinto okumele ukuthi ngabe ziyalungiswa bese sikhuluma ngento yonke endalandala sijiye okukhona.
Umnumzana Dumisani Mpofu uthe laloba uhlelo lolu luluhle kumele kucaciswe ukuthi uZulu uzathola ithuba lokubuza okhomishina imbuzo nxa ingabe sebehlulekile ukuqhuba umsebenzi.
Kuqakathekile ukuthi ikhomishini le ibe accountable, not ukuthi only to hold others accountable, yona la ibe held to account. Kufanele kube le ndlela yokuthi umuntu obone ngani ayisayenzi ngendlela ebuthe izayenza ngayo abe kwazi ukuthi uzayenzani, ngoba siyakwazi ukuthi sesaba lama commissions amaningi eZimbabwe lapha amanye akhona acime information yathi ingaphumi. Currently lokho esilisina le court ukuthi release idumbu tjena commission report lesiyambako.
Ilunga leMthwakazi Republic Party unkosikazi Ntombizodwa Mguni uthi uyajabula ukuthi ukutshengisela kwabo sokuze kwabafikisa kuleli zinga.
Engifisa ukukutsho ukuthi i-commission le it's got to have foot soldiers, bengabi yibo bodwa besimela njengabantu bakwaMthwakazi ngapha. Songathi sokusiba lokuzwisisa ukuthi sisuka kuphi sisiya nga. Kwasiza kakhulu kuba kwethu lana lathi njengeMthwakazi Republic Party ukulwa kwethu first befika FBICC sazobalandela futhi eLupane. Was so important.
Umhlangano lo ubuhlanganise abantu abavela ezabelweni zonke zelizwe. Ugwalo lalolu hlelo luza kwethulwa kuZulu kumaviki amabili alandelayo eHarare. Ugwalo lolu lukhangelele ukubumba ilizwe elilokuthula. A powerful Zimbabwe for all generations. Ngimele iStudio 7, ngibobulawayo, ngingubathabile Masuku.